Umsakazi ilanga lokujabulela uSibuse Edison seMelika liyajatshulelwa kakhulu nguye wonke umuntu ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu ocelebrethayo lilanga elikhulu kakhulu mpela kanti-ke nxa ukhangela ke sesiqathanisa mhlawumbe loSibuse wakwelakithi eleZimbabwe ngibona ngathi kuhlukile kakhulu ngoba uSibuse weZimbabwe wasuka wathathwa mna ngingathi kumbe ngithi wahayijekwa ibandla leli elilohulumente obusayo kwakusuke kube yinto yabantu bonke nje kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu kodwa hhayi wonke umuntu ngoba abantu abaningi lokhu besikhona kabakhululekanga ngakho loSibuse uyise kubo ngakho nje ngathi singafunda ke kubantu basemelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga anjengelanga likaSibuse kakufuzanga kube la maqembu angathi wona asehijacker kumbe abe sezichamahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga lelo ngoba besithi bona yibo abakhulula ilizwe kulele lasemelika wonke umuntu nje wamukelekile abantu bayazibisela kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba loSibuse
indlela ilanga likaSibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu beleMelika
njengoba ngitshilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kudlula lapho ukuthi ngempela ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likaSibuse cishe wonke umuntu uza ndawonye akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana ethile eluphawu lweqembu elithize basuka abantu bendawonye njengezizalwane zelizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho-ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uSibuse kwezwekazi leMelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amaqembu athiyeneyo.